umthetho lo kawuchasiswanga wacacadwa kuhle ngoba sokuzakwenza ukuthi abantu bengazi ukuthi sebesengozini bazithole sebephakathi kwengozi. Nginika umzekeliso, kuyenelisa ukuthi iqula labantu li-aplaye kuhle emapholiseni ukuthi lifuna ukwenza into ethile, mhlawumbe kusasela amaviki amathathu, kube sokusithi-ke ngasokusele amalanga amabili uhulumende abe sefaka olwakhe uhlelo. Abantu laba nxa beqhubekayo besiya phambili ngesifiso sabo sokuthi benze lokho ababethe bazakwenza njengokutshengisela, sebezatholakala besengozini enkulu. Ngokunjalo-ke sifisa ukuthi umthetho lo ucace ukubeke sobala ukuthi ukusebenzelana nabantu abangalabudlelwano obuhle leZimbabwe kumele umuntu abe enzeni njani ngaphi, khonokhana kumele kucace ukuze abantu bangazitholi sebesengozini. Ngoba kunje umuntu usengagqoka isikipa esibhalwe America I love you abe sezithola ukuthi kanti khonaphana umthetho usumudla.
Umthetho lo uyatsho njalo ukuthi abazakhuluma okungaqondanga ukuthi bathunjwa kuma-abductions kumbe abazakuthi basukuluzwa i-torture lokunye nje okuninginingi, labo balakho ukuthi befunyane belecala.
Usekelo sombuso kulo freedom of speech ibhaliwe, so ngokunjalo-ke umuntu lelungelo lokukhuluma lokhu akuzwa kuvelela ngaphakathi kwakhe. Singawunanzelela lo mthetho ngendlela osufakwe ngayo ukuthi umuntu kasavunyeli ukuthi yena uthi u-abductiwe umunjani. So uzakwenza ukuthi umuntu engaba phakathi kohlupho kumbe abanjwe kumbe abdakte sibili ngeqiniso, sokuzaba nzima ukuthi akhulume khona ngoba sokungathi ukhuluma amanga agcine ebotshiwe. So khonakhana ngasukunanzelela sithole ukuthi ngezindlela umthetho lo kawusafuni muntu okukhuluma lokho okungabe kwenzakale kuye, ngenxa yokuthi kunje ngathi ngiqeda ukukhuluma khonokho abuye amadoda azonithatha ngihlale 3-4 days ingabonakali. Nxa sengisithi benithethwe ngabantu engingabaziyo sengisecaleni. So ngamafitshane umthetho nalowo lakho kumele kuchasise kuhle ukuthi kutshoni khonokho, ngenxa yokuthi ngizathi ngizihambela mbe ngiyadrayiva mbe ngisemasimini ngiyalima, abantu bafike bangiqule bahambe lami limbone 4-5 days ingekho, ngibe sembuya ngisithi benithunjwe ngabantu abanje abanje bese ukuthi uqamba mangasembotshwa. So umthetho nalowo ngezindlela abantu sebezahlala besevalweni lokuthi bakhulume iqiniso eliyabe lenzakile.